Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuZibandlela 2020 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Isiphathamandla sikahulumende wakwele China esibona ngokudlelana labanye amazwe siko leZimbabwe lapho ahlolisisa khona inhlelo ezijiyeneyo.
Ukubuya nabo bezobona inhlelo ezizenzayo kuyabakhuthaza nabo ukuthi ihlezi besuka lapha babone ukuthi kambe kungabe kusikela ngaphi njalo kungabe kujabulisa ngaphi lokho osekwenziwe.
Abahlolisisa okwenzakala phakathi kwelizwe leZimbabwe lele China bathi ele China lithenga ubungane kuzwekazi le-Afrika.
Ubudlelwano phakathi kwe-Afrika le-China kumbe singathi iZimbabwe le-China abuvele bungathi buphezulunyana ngoba i-China ile ndlela yokuthenga ubungane ifaka izimali eziningi.
Bakhala abazali ngentengo yempahla yezikolo.
Bakithi ngithi ngiyangena ezitolo lapha phakathi ngithole amabhuku ayi $9 abantwana ama 72 pages phandle bathi $5 kothophasi lapha bakithi lakwakungeneki.
Lingagudwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Isiphathamandla sikahulumende wakwele China esibona ngokudlelana labanye amazwe sikwele Zimbabwe lapho ahlolisisa khona inhlelo ezijiyeneyo. Umnumzana Wang Yi othunywe ngumongameli Xi Jinping owethekelele njalo kwele Egypt, Burundi, Djibouti lakwele Eritrea ukhangelelwe ukuthi uzakwenza imihlangano ejiyeneyo leziphathamandla zakwele Zimbabwe. Ele China laboleka ilizwe leZimbabwe imali yokuvuselela umlilo kagetsi ukwakha idale lephalamende lamagceke endizamjina iRobert Gabriel Mugabe International Airport lezinye. Ubona ngokudlelana lamanye amazwe, umnumzana Sibusiso Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail ukuthi luqathekile kakhulu uhambo lukaWang Yi. Uthi bazakhulumisana ngokudlelana kwamazwe lawo mabili, ikakhulu ngokuthengiselana impahla etshiyeneyo. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Dingumuzi Phuthi omele ibululima West edale lephalamende ekubandla lezanu PF.
Anto siyazi vele esintwini ukuthi umuzi omuhle ngothekelelwayo ngoba lezethekele. Nxa kunjalo-ke kusho ukuthi njengomuzi weZimbabwe kasikhangeleni ukuthi sike saba sililizwe linjani. Besililizwe lelo liyane lingelabangane abaningi. Nabangane kade silabo besiyithi esingathi yinto esibalandayo. Kodwa kuthe ngemva kwesikhathi kwakhanya upresident Mnangagwa esiqinisa ubuhlobo ikakhulu elandelela lokhana okwake kwakhulunywa ngabantu abanye baze bangathi sebehleka ngakho besithi ngama-mega deals. Saze sabona-ke ukufika lapha kukamongameli weChina kwesinye isikhathi. Sabona-ke ukuya kwele China umongameli Mnangagwa esanda kuqala ukwethekelela amazwe akatshana kwaba lokuqiniswa kwezinqumo zokusebenzelana. Ukuthi sibone isethekelo esingaka sithunywa ngupresident wele China sisiza kwele Zimbabwe kunye lamanye amazwe la azahamba kuwo, ngithi kuyisambulelo sokuthi sibone ukuthi kuqinisekile ukuthi iChina isalothando njalo nokuzimisela ukusebenzelana leZimbabwe ukuqinisa ubuhlobo lezokusebenzelana ezithuthukisa umnotho.
Nxa sesikhangela-ke siyabona ukuthi kule nhlelo eziningi ele China elizenza kwele Zimbabwe, kambe nxa sikhangela-ke le $1.1 billion wange 7 and 8 lokhana kuthiwa yi-power generation uhlelo lwangkhona, siyabona njalo ziningi inhlelo ezinye zedala lephalamende kuzobuya-ke iRobert Mugabe International Airport. Kambe nxa bezezibona bajabula yini kumbe babona ngazani kuyahlephuka?
Vele into kuthiwa yi-project management gift ifuna ukuthi nawe nxa ukatshana kasithi ukudiaspora uyakha indlu uthumela abana wakho
izimali zokuthi bakuthengele stand bathenga isina bathenga amasamende bathenga ubuilder bakhe kodwa kufuna nawe from time to time ukusiza la ukuzobona ukuthi hawu alright inje nxa ikuwindow level hawu inje nxa iroofing siyasebenzisana livumelane ukuthi lizasebenzisa amatile kumba amazenge kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sisebenzelana kwezokukhuphula izinga lezakhiwo infrastructure development lamanye amazwe abalisela iChina nxa sisebenza babe labo besiza bezobona ukuthi kwenzakalani ukwenzela ukuthi kube yindlela lathi ilokuzihlola ukuthi kambe senza kuhle yini kulokho kumele sibe senza ngakho umongameli uMnangagwa uphethe ekhuza abantu ukuthi ubugwelegwele ukutshontsha ukweba ukungethembeki kakufuni njalo kuyaziwa ukuthi yikho okubhidliza iminotho yamazwe yikho-ke kumele kukhanye ukuthi nxa kuyikuthi izinto ezinjalo kazikasizwa kuzaba lesidingo sokuthi kukhangele ukuthi yindaba kungakasezwa yena imali engaka ebalisela izinto ezinjezinje kungazenziwe yalethwa kodwa-ke ngithanda ukuthi nginqome ukuthi ukubuya nabo bezobona inhlelo ezizenzayo kuyabakhuthaza nabo ukuthi hlezi besuka lapha babone ukuthi kambe kungabe kufikela ngaphi njalo kungabe kujabulisa ngaphi lokho sokwenziwe kufika kuleli banga
umnumzana Dingumuzi Phuthi umele ibulima West edale lephalamende ekubandla leZANU-P F siphinde sixoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti kwezenotho othi eleChina lithanda ukuthenga abangane kuzwekazi le-Afrika
ubudlelwano phakathi kwe-Afrika leChina kumbe singathi iZimbabwe leChina abuvele bungathi buphezulunyana ngoba iChina ile ndlela yokuthenga ubungane ifaka izimali eziningi kwama-project esingathi ama-infrastructure projects e-Africa eZimbabwe sekulama-billion ambalwa kugoqela le ndlu entsha idolobha elitsha elise-Mount Hagen eliza kuba yi-parliament entsha kungakho nje akwethusi nje ukuthi uyahamba nje exoxaxotsha nje ebona ukuthi izimali ezingangena ukuze kudlelwane bakhonapho kuqini
ye kodwa nxa sikhangela sibili kula lolunye uhlelo ole-1.1 billion ole nge-7 and 8 lokhana-ke ukuthi kuthuthukiswe kambe kuyabonakala yini okwenziwa ngele China kwele Zimbabwe
inkinga yokuthi nxa yona iChina ifaka imali kuleindlela ezimbili kuleyinye indlela yokuthi bayanika imali yakhona uhulumende izimali zakhona ezizikhanya zilahleka zonezo zintshontshwa sokusiba leyi ndlela ekuthi bona babuye ezimbabwe bezokwakha bengokwabo belungisa besebenzisa imitshina lezisebenzisabo lokho kwandisa ukuthi kungathi kuyaphumelela kodwa singaze sinanzelele ukuswelakala kwamagetsi ezimbabwe sokusuthithi hatshi imali zakhona kukhanya azihambe kuhle ngoba sokhu sikhalakhala ngenxa yokuthi isibani lesi akula
ye kodwa-ke kuyanceda yini ukuthi uwangiyi abuye kwele zimbabwe
kuyanceda ngoba uyazi ukuthi kube lokukhonela okuthize eChina ngenkulumo zikamthuli ncube laphana aza afake izimali ezazikhanya zizilutshwana ngakho-ke kodwa yindlela yokuthi labo abantu beChina bazizithwala ukuzokhuluma bezibonela ukuthi imali abazikhiphayo zisetshenziswa kuhle yini kuqakathekile lathi kuyasijabulisa ukuthi nxa kule business ama-agreements isivumelwano ezenziwa neChina ikhitshwa imali bona kabezi bezebona ukuthi imali zakhona zisetshenziswa kanjani kuyasijabulisa ukuthi ngaye kuyenzakala ukuthi simhlalise phansi simbuzela imbuzo kuchasiswe ukuthi imali zakhona ziyasebenza kumbe azisebenzi
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti kwezenotho sixoxe laye eseHarare abazali abalabantwana abafundayo bathi isikhupheke okumangalisayo intengo yezingwalo lezigqoko zesikolo iningi labo lithi kabasoze benelise ukuthenga okufunakala ezikolo ezivulwa ngolwesibili ubathabile masuku usedulela lolu daba
abanye abazali sebethenga okufunakala ezikolo emigwaqweni besithi akusathengeki ezitolo ezithengisa ingwalo lezigqoko zabantwana abafundayo ugwalo lokuloba okuchiyeneyo lubiza amadola ayisichiyagalolunye ezitolo kuthi emigwaqweni lungamadola amahlanu unkosikazi Sandisiwe Moyo umzali obedinga impahla yesikolo koBulawayo uthi intengo yempahla zesikolo ikhuphuke kakhulu ezitolo ezithengisa impahla ezilohlonzi
hayi intengo yama-uniforms ikhuphukile kakhulu ema shops eUS khangela ukuthi iwathengisa iquality stuff of which ukuthi i short yomntwana weprimary i-184 compared to phandle ngama 40 bond to 50 bond. So it's terms 3 dilama twins of which ukuthi i-fees yakhona maka ukuthi umntwana oyedwa i-3.5 bakutshela ukuthi basazokhweza futhi uyabuza uzawukwanisa. On top of that ubhadala i-fees uphinde ufake le grocery phezulu. I-grocery ezakubiza u-2000 uyabunganani eZimbabwe khola malini.
Omunye umzali unkosikazi Nozithelo Ndimande uthi uthole intengo yengwalo ikhuphukile ezitolo kodwa kukhanya iphansi emgwaqweni.
Bakithi ngithi ngiyangena ezitolo lapha phakathi ngithole amabhuku ayi-$9 abantwana ama-72 pages phandle bathi $5. Kothophasi lapha bakithi lakwakungeneki. Ngithi ngiyathi ngithole imfomu yomntwana ekade ngiyifuna 400 and something phandle lapha bathi 100. So sengenza okokukhala ukuthi ngize ngiyithenge nge-70 bond. Hayi bakithi into zinzima lapha, angazi ukuthi abantu abethu bayafunda yini kuyaphetha ngani into le.
Unkosikazi Nobuhle Maphosa othengisa impahla zesikolo uthi lo nyaka ibhisimusi kayihambi kahle.
Ngiyabona amanifomu lapha amasikotshi yonke la ndawo la. Umnyaka yonke le edlule de sasingafaki phandle, ayetholakala kuthophasi kuphela. And sasikwazi ukuthi abantu abagqoka amanifomu lawa kithi kababuhle, but kathesi bezowathenga ngoba lapha alelesiprize than kuthophasi. Kodwa ekuhambeni kwebhizinisi ayikwehlukeni le minyaka bona abadali kakhulu sebegijimisa iy'nkukhuzo nalezo ezidurayo. Hayi ibhizinesi isibili yehlile eminyakeni wakuthi kunje izikolo ziyavula Tuesday njele thuba lokuhlala phansi ngaba nindawo.
Omunye wabathengisa emigwaqweni unkosikazi Mildred Nyoni uthi umumo omubi wezomnotho welizwe yiwo owenza ibhizimusi ingahambi kahle.
Ibhizinesi vele is very low ngenxa yokuthi umkhonomi wethu awumanga kuhle. Ngawo umkhonomi we ume kuhle ngalathi sile business ngoba ungaze uchiphise awumtholi umuntu obana athenge ngoba vele kahle kahle imali kayikho.
Ngesikhathi abazali bephithizela belungiselela ukuvulwa kwezikolo, ababalisi bathi balakho ukungayi emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, uMnumzana Sifiso Ndlovu, uthi ababalisi abaningi bathi baza kwehluleka ukubuyela ezikolo ngoba kabalamali.
Ababalisi abaningi sebekhombise ukuthi baza kwehluleka ukuthi babuyele emsebenzini ngolwesibili ngenxa yokuba kabalayo imali yokuthi bagade amabhasi wona alenhlawulo ethe yakhwela. Kanti kunjalo nje abalakho ukudla njalo okuzabenza phela baphile besezikolweni. Okunye osokuvamile sokuthutsha kubabalisi ukuthi abantu babo bona ezikolweni baza kwehluleka njalo ukuthi baye khona. Siyabona ke ukuthi into enjengale izaphazamisa ukuvula kwezikolo ngo-2020 ebesikhangelele khona ukuthi abaqhashi kabancede ababalisi ngendlela ephezulu.
Kasenelisanga ukukhuluma labaphathi ntambo bakahulumende ngokuvulwa kwezikolo. Uhulumende usanda kwethulela izisebenzi imali ezikhuphukileyo kodwa bayalile ukuyamukela besithi kayeneli inswelo zabo. Abathola iholo eliphansi kade sebezathola imali eyedlula kancane inkulungwane ezimbili zamadola eZimbabwe, i-$2,033 ngenyanga.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9. Sitholakala ku-909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama.
Sike sikhangele ezibhadalanela kwamanye amazwe ngamafitshane. sokugcwele amapolisa edolobheni leTehran kwele Iran okulabantu abatshengisela emigwaqweni afuna ukuthi umkhokheli wakulelo lizwe uyathola Ali Khamenei asuswe esikhundleni kulandela ukudutshulwa kwendizamtshina yakwele Ukraine okufe khona abantu abafika phose abangamakhulu 176. Elemelika lisanda kubulala umkhokheli webutho leKats Force uKasam Soliman. Kubikwa ukuthi umlilo omkhulu obulele abantu lenyamazana wabhidliza lezakhiwo kwele Australia usicitsha kancane kancane. Uthise indawo eziningi ezigoqela eNew South Wales lapho uthiye indawo le ingumlotha. Sike singene khona manje kwezamasiko.
Sengana masiko
wesenzi wemandla
lo baba mkhulu
namasiko
babelo bola
use
kwezamasiko lokuphila kwabantu izinsuku zonke lamntu sikhuluma ngokusemulini siyake sizwe sibili abantu bekhuluma uzwe ke umama esithi hayi mina lapha ndlalele abantu bami kambe kuyabe sokutheni uze enhlaziyelo ludaba ngilo mama usakhile liline uMadube. Madube kunjani mama?
Ngiyaphila kuzi ngiyilela abalaleli njalo.
Yes, akwamukela uhlelo. Ngiphinde njalo ngilo baba uWinos Dube. UWinos Dube yingcwethi kwezamasiko esintu. Baba Dube ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga lenjani balaleli.
Kase ngayo Madube, ye batsho abantu uzuthwa hayi mina lapha ke ngidlalele abantu bami kuyabe sokutheni?
Indaba enjalo ivamile kakhulu yitho mama. Ukukhozwa lapho ekuqala khona iqala ngohlukunyezwa kwabomama ezindlini kwabantwana labomama ngoba uyathi umama ma ethethwe wathola ukuthi endlini bahlala besilolo baba engxenye yabantwana yabantwana abaningi nabe ngikhanyele futhi ukuthi abantwana ngingabachiya umuntu engimchiyele abantwana lesandla sokuthi kusasa angavuka abantwana abadingele ukudla badle bagqoke bageze bahambe esikolo ungimile khona khonapho ekhaya ngiyaze ngithe ngathathwa khona ayi-responsible ukuthi ngakhangela abantu abanye bagcine ngokukuhle bese ngikhangela ngabona ukuthi hhayi awuhambelani anganeke benelisa ukuthi bagcine abantu abanye bese ngiphinda ngithi ngibe ngumama wami ukuthi ungaze ungishaye ngidinde uzantinde uzongibulale ngizahlala ngihlalela abantu abami nxa ngihamba ngizohamba nabantu abami kodwa iningi labomama yabo usibona ukuthi ayi wothi ngihlalela abantu abami futhi nakho futhi asonto i-right ngoba ungatsho njalo phambili kusiyaphambili xa kuyukuthi yenziwa ngokuthi kuhlukunyezwe isicino sankolo zake kubulele but vele siyenza njalo sihlalele bona abantwana.
Baba Dube nantudaba lapho.
Ye ngiyalozwa umama uyalubalula kuhle. Okokuqala ngithanda ukuthi ngithi mina yona leyo ndlela kuze kufike kulesi sini esinjalo ukuthi umama ake sihlezi phakathi kokwakha kwakhe ezwakale sekhuma ngokuthi uhlalele abantwana. Kuyabe kutshengisa kukhombisa ngokusobala ukubana hhayi kulohlupho oludike ukuthi lulungiswe lapho ngoba kuyabe kungasela kushisisana phakathi kwababili laba behlezi ekhaya lapha bele nzalo yabo. Okuthi-ke eqinisweni asikukhuthaze sonto esingathi thina inhle iqondile njalo ukuthi ibe khona kodwa sidingisisa ukubana nxaso kungabe kuleli hlupho ezikhona ngokomgeni wethu ngokwenzele zethu impilo kusahleziwe kuzwisisana lokuthi nxa kulo hlupho olukhona kudingwa bemuli babuye ndawonye bazame ukuthi baxhase laba babili babancedise badinge indlela yokubana kambe lokhu okungani kuyabahlupha kungani kuyayenza bazive kukanye kuzwisisanele ekuphileni bangakuxa kulula njani. Kodwa-ke kukhona sibili ezikhathini ezinzima siyakunanzelela ukuthi kuyabe sokulobunzima lobanokuthi laba abantu ababili bobabili abasazwisisani abasemukelani ekuphileni bese kusithi-ke umama ngokunanzelela langothando lwenzalo yakhe abesenanzelela ukuthi kambe ukuthi ngifulathele laba bantwana kumbe ngikhalale ngiyabe sengibanyitshe ithuba labo lokuphila ukuthi bakhule bendawonye labazali babo uyise lwenina sisaphile. Yikho kuyayita bese sithela hhayi ngike nangiqiniseleli kube ngikhonapha ahlale evalile ukugciba izinto ezimbi ezingabe zingabenzi empilweni kube kuhle ekhaya lapha asesezokuvalela zithi hhayi sezisenza ukuthi abantwana laba bakhule bebona ukuphila kwekhaya ubaba lo mama bendawonye kodwa yena eqinisweni esijeni empilweni kungasela buhle kungasela bunani.
Ye Madube, kunjalo kulungiseka yini nxa sokunjalo?
Ukulungiseka kwangikhona awuvamanga ukuthi kuyalungiseka ngoba ngavele uze umuntu ongumama sikhuluma leli gama lokuthi lapha sengishalile abantu abantu uyake uvele usubone ukuthi akusela ukuthi uyalungisa.
Ye, sithathelela ithuba ukuthi sibonge ubaba uWinos Dube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu-ke baba Dube.
siyabonga njalo sobabalaleli.
Yini ntathe leli thuba ukuthi mbonge umama usakhile leli ne uMadube. Madube mbongile kakhulu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Okwamanje ke sike sizwe ezabatsha.
Yebo 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 umthwakazo muhle simpapo muhle yikudiba nokuhlelo lapho sakhulayo ngingu Mike Hobe namhla kuhlelo sixoxa lovusa umuzi umkwananzi owenkampani eMyrana
njani but ngiyaphila njani
hayi mina ngiyaphila awusitshela ukuthi since the last time sakhulumisana izinto sizihambe njani
ngathi inkosi ibe nathi ngenxa yokuthi khona ama services eMyrana arelevant labantu abathakazelelayo ama-problem response kwa-solver ama customers ase South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, and the team yethu yakhula.
Usebenza ndawonye labantu abasakhulayo na noma nguwe nje u-CEO okuqhatha abanye abontanga emazweni ajene?
Okhalabedi ngiyathanda ukuthi ngichazele ukuthi vele yona iMyrana isebenza njani. iMyrana yi-platform, i-platform leyi ikakhulu isebenza labantu esingathi ngesilungu ama-travelers, labantu abalama-bus, iya-facilitate ama-CDP, ama-trade, the-trade, ikakhulu ngasikhangela ukuthi abantu abaningi ama-SME bathakazelela ukuthi whether ule-website, ule-mobile app, ufuna ukuba ne-payment gateway, kumbe ufuna ukuthenga nje. Thina sisebenzisa i-technology, siyaba lama-brand activators atshiyeneyo kwamanye amazwe. Abantu abasakhulayo
ngomnye kodlule ngixoxela abantu abasakhulayo abanengi abanamabhizimusi atshiyeneyo eZimbabwe eningi labo babekhala besithi isimo somnotho sibi indaba leyo ukuthi uyathenga impahla etshiyeneyo ngama-user besuthengise ngama-bond kuthiwa hayi kwenza ukuthi kube nzima ukwenza ibhizimusi elizweni uhlangene le zinto ezifanayo na
umumo wesizwe ngabo ongamangakuhle into eqakathekileyo I think ukuthi from day one you must come up with a way of finding a customer that's going to pay you some money as a starting point. Singakakhulumi ukuthi imali ayila amandla. Kumele u-expose ikampani yakho to a different market. Ngingadika leZimbabwe kuthela. The actual people who are in my segment baba bancane. But when I look at the whole of Africa, you find ukuthi you are targeting a wider group. Ye imali ingabe ingathengi kwesinye isikhathi thengisa phela ngamapula, thengisa ngama-rand, thengisa ngama-US dollars, all now open to anyone who is willing to use technology to take advantage.
Sigqiba uhlelo lwethu bengicela ukuthi unikeze abantu abasakhulayo amazwi enkuthazo.
Well, ngathi when the situation is crazy, you also have to operate like a crazy person. You cannot do things. So let's go 1+1=2. And then always 2 is more total outlook or CVD. And the entrepreneurs can't resist. So if there's a problem that you're genuinely saying, you're going to get people who pay you real money. Now, I've been calling you, I've been calling you. Isa ukuthi besithole ngiyakwanisa ukuthi sithole ku-Facebook ngiyakwanisa njalo ukusithola kuma-website yethu khonapho siyatholakala sikwanisa ukuxoxisana ngawulo muntu othi yena ule mbono ongakwanisi ungenela nelezi zini eMyrana sibambisane we are open
hayi mnumzana Vusi Muzi Mkwananzi ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo
ngiyabonga
Hayi, mthwakazo omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3 BIGMYKE3 lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM ku-Facebook ukhasi lethu ele-VOA Ndebele kwanele kwalamhla olivalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hobe mthokazi omuhle zimpapo omuhle bye bye
siyabonga ke Mike Hobe sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu silo muntu kwamini komo
Soku iskati sohlelo vuselela umoya silomfundisi usenispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukela kuhlelo lwethu.
Usiphatheleni lamhlanje.
Ngikhangele uDavida ekhuluma ngento eqakathekileyo kumaHubo 42 verse ka 1. Uthi yena uDavida lapha, njengalokhu impala inxwanele imifula yamanzi, ngokunjalo umphefumulo wami unxanelwa wena, uNkulunkulu. Umphefumulo wami womele uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. Ngiza kufika nini ngibone ubuso bukaNkulunkulu na? Siyananzelela ukuthi njengoba thina sadalwa nguye uNkulunkulu, wafaka phakathi kwethu isimo sokuthi ngaso sonke isikhathi wonke umuntu awomele uNkulunkulu. Wonke umuntu ulento phakathi kwakhe edinga uNkulunkulu, edinga ukukhonza uNkulunkulu. Nxa singamkhonzi uJehova kumbe uNkulunkulu kulezi zinto ezicina thina sizikhonza. Namhlanje kodwa mfuna ukukhangela ukuthi siqalisa lomnyaka kuqakathekile kangakanani ukuba sithathe isikhathi sokudinga uNkulunkulu. Sithathe isikhathi sokuthi inhliziyo zethu ziwomele uNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi lapho nxa inqina kumbe impala iwomile, siyakwazi ukuthi iyayeqa izihlahla, iyagijima, ingabi le ndaba lokudla utshani, ingabi le ndaba lezinye izinto, kodwa inuke idinga lapho kulamanzi kuphela, lapho engathola khona imfula yokuthi inathe amanzi. Ngakho lathi njengabantu sesiphutshile omunye umnyaka, siqalisa umnyaka omutsha. Siwuphutshalwana umnyaka, abaningi bethu sidlule phakathi kwenkinga ezehlukeneyo, sidlule phakathi kwezinto ezisikhathazayo ezehlukeneyo. Kodwa namhlanje kusihlwa, ngifuna ukukukhuthaza ukuthi uqalise umnyaka ngabe ungawomela uNkulunkulu umdinge. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi uJesu wathi ehlangana lalwana umama weSamaria wathi kuye, mina yime ngilamanzi okuphila. Amanzi okokuthi unganatha awusoziwome njalo. Ngakho abaningi bethu sidlula phakathi kwempilo siwomile. Sidlula phakathi kwempilo sidinga amanzi. Amanzi sesiwafumana endaweni eziningi, kodwa asomanzi azasenza ukuthi singawomi futhi njalo. Asomanzi azasenza ukuthi singabi ngabantu abasuthisekayo ngamanzi okokuthi siyanatha kodwa sisale lokhu sidinga amanzi. Ikanti singabuya sizonatha emthonjeni onguJesu Kristu. Uyasenza ukuthi ukuwoma kwethu konke kuphele. Uyasenza ukuthi lawo manzi angene phakathi kwethu asivuselele impilo zethu, siqalise umnyaka ngendlela ehlukeneyo. Niyakhuthazeka kakhulu ukuthi nxa ngikhangela kumbali eBhayibhelini, banenge abantu osinqa bakhangela ucabanga ukuthi impilo zabo seziphelile, ucabanga ukuthi ha umuntu lo kasela lutho, kodwa uNkulunkulu athutshe afika amnike amanzi lawa ayenza ukuthi umdanganatha angawomi njalo. Lawo manzi abe phuphuma evela esihlalweni sikaNkulunkulu, ubona impilo yomuntu sitshintshile. Ngakho ngiyakukhuthaza namhlanje mlaleli wami ukuba nanka amanzi akhona. Akudingakali imali, akudingakali ukuthi wenzeni. Into edingakalayo ukuthi wena ube ngumuntu olangalela uNkulunkulu namhlanje. Inhliziyo yakho itshaye ndiva zonke ezinye izinto, uthi kuphela nje mina into engiyifunayo ngifuna uNkulunkulu. Manje ngiyathokoza ukuthi uNkulunkulu angathola leyo nhliziyo enjalo, uyabuya afika kunathise lawo manzi ayimpilo evela kuye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngiyathandaza igama likaJesu. Kube bonke laba abawomileyo banike lawo manzi, kulabo abanye abagulayo baphilise basilise ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenispanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. Isiphahlamandla sawele China sikwele Zimbabwe bayakhala abazali ngentengo yempahla yezikolo. Sikuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Woli valilisa unge Kips Dube ngisithi, asidibane nekuseni wa past 6. Kusasa.